Udaba olulandelayo luphiwa nguMalaitha Mwando, intatheli yezindaba ye-Alertnet eseHarare kweleZimbabwe. Amazwe ezwekazi le-Afrika akhuthazwa ukudinga usizo lokusebenzisa kuhle imali ephathelene nokuguquka komkhathi. Izwekazi le-Afrika libhekane nengxaki ekuphatheni kahle imali zenhlelo zokuguquka komkhathi. Kube ukungazwisisani, ukuntshontsha befihla kanye nokuntshontshwa kwasegcekeni. Lokhu kuthiwa lugatsha lwe-Transparency International olweKenya. UJacob Orina wehhofisi yogatsha lolu eseNairobi ithi uhulumende wanganqabela ubuhuquluzi ngokudinga uncedo lwezakhamizi ekuboneni ukuthi imali zisetshenziswa njani. Imali yokuguquka komkhathi ingaphatheka kuhle kungehliswa amathuba okuhuquluza. Kube njalo lendlela zokukhuthaza inhlanganiso ezisebenza luzulu uhlelo lezi, kutsho uMnumzana Orina ekhuluma kumbuthano wele Kenya owenziwe kwensukwana ezidlulileyo. UMnumzana Orina uthi lokho kuzaphathisa ukuthi imali le kukhanye kahle ukuthi isetshenziswe ngemfanelo na. Ngomnyaka ka-2011 inhlanganiso ye-Transparency International yaloba ugwalo olwathola ukuthi amanye amazwe atholakala ku-Congo Basin yona eyaziwa ngamaguzu anothileyo alokuquluzwa kwenotho okuphezulu. Izigidi lezigidi zemali ziyadingeka ukulondoloza amaguzu la, njalo lokhu sokubangele ukuthi kudingeke ukuthola indlela zokunqabela ukuquluzwa kwemali le. Amazwe anothileyo asiphe imali edlula amadola emelika edlula i-3 billion phakathi kweminyaka ka-2010 no-2012. Le kuyimali ephathisa amazwe aswenayo ngenhlelo eziphathane nokuguquka komkhathi. Pitek kukhangelelwe ukuthi imali le ifike kumadola emelika amabhiliyoni alikhulu ngomnyaka ka-2020 phansi kwezithembiso ezenziwa ngamazwe omanyano we-United Nations ngomnyaka ka-2009. Uhlupho lokuthi imali le isetshenziswa njani lwabiwa ugwalo olwalotshwa inhlanganiso ye-Andrew Post Stiftung Unitiwa towards the framework for national climate finance governance. Ugwalo lolu luthi loba kufanele loba hatshi amazwe aseAfrika kuzamele akhangelisise ukuthi usizo lokuthuthukisa izigaba lusetshenziswa njani. Ugwalo lolu lwengeza lusithi lokhu kuzenza kubuzwe ukuthi amazwe eAfrika asebenzisa njani imali ephathelene nokuguquka komkhathi. Ugwalo lolu luthi njalo imibuzo isike yabuzwa ukuthi phansi kwenhlanganiso yomanyano yamazwe olesikhwama esikhangela ngezomkhathi ukuthi amazwe e-Afrika enelisa na ukwemukela imali le kanye lokuyisebenzisa ngemfanelo. Amazwe amaningi ase-Afrika akonona ngokuthi amazwe anothileyo ayaphuza ukubapha imali abayithembisayo mayelana nokuguquka komkhathi. Kodwa uMnumzana Tikiri Chakuta osebenza kuhlanganiso le-Andrew Spohr Stiftung kule Southern Africa uthi kumele kube lendlela ezizenza ukuthi kube sigcekeni ukuthi imali le isebenza njani uma amazwe la ezayithola le mali. Uthi amazwe e-Afrika kuzamele ebe lendlela zokuthi imali le isebenza uhlelo okumele zisebenze khona. Uthi olunye uhlupho ibunzima bokuthi imali le amazwe la ayitholile na. Wengeza sithi amazwe la abhekane nobunzima obukhulu ukuthola imali le encane ekhona. Lethithi sokusukela ngomnyaka ka-2002 kwasungulwa izikhwama eziningi ezidlula ama-20 ezemali ephathelene nokuguquka komkhathi. UMnumzana Chakuta uthi usizo lolu luzadinga ukuthi amazwe athola imali le kumele engeze indlela zokuthola imali le, ukusetshenziswa kwayo kanye lokutshela abanikazi bemali le ukuthi isetshenziswe njani. Lokhu kuyizinto amazwe la anganelisi ukuzenza. UMnumzana Mithika Mmenda ongunobhala jikelele wenhlanganiso ye-Pan-African Climate Justice Alliance, i-PAPJA, uthi loba amazwe e-Afrika ehlolisiswa ukuthi asebenza njani imali le, lokhu ekhangelelwa phansi ngamazwe anothileyo wona ayiwo angcolisa umkhathi kakhulu. Uthi kumele kube lendlela zokuthi amazwe la asebenze ndawonye lenhlanganiso esebenza luzulu, lokhu uzenza ukuthi amazwe e-Afrika athola amathuba eneleyo mayelana ngemali le. UMnumzana Monda uthi izivumelwano ezizenziwa zizagqila amazwe e-Afrika ngoba amazwe la ezasala elezikweleti ezisabekayo. Ukuhlolisisa okwenziwe yinhlanganiso ye-Oxfam kutshengise ukuthi imali efika kungxenye ethwelwe ngamazwe la e-Afrika yizikweleti. Ugwayi wenhlanganiso le-Hendrich Paul Stiftung lwathola ukuthi ukuhlolisisa okwenziwayo kubhekiswe kumazwe la apha imali athi ayiphiwayo. Inhlanganiso le ithi amazwe aweTanzania, Nigeria neGhana kukhanya amazwe apha imali le yiwo ahlolisiswayo hathi amazwe la omathathu. Kule Tanzania imali le iza ngendlela ezihlukeneyo okubangela ukuthi kube nzima ukuthi kwaziwe ukuthi imali le ikhangelele ukubhalisa inhlelo zokuguqula umkhathi ezisebenza njani. Inhlanganiso le ithi njalo ukuze lokhu kulungisiswe kuzamele inhlanganiso ezingalozulu, i-civil society, lazo ziphathise loba nje ihlezi ikhangele angani zilwisana labohulumende la. Ithi inhlanganiso ezisebenza lozulu zinakho ukuphathisa ukuthi kuhlolisiswe ukuthi imali le isetshenziswa njani, ukuthi usizo lolu lubhalisa njani ezigabeni lapho imali le nenhlelo zokuguquka zomkhathi ezitholakala khona. Eminye imizamo yokuphathisa ezigabeni okusebenza khona inhlanganiso ezizimeleyo kwezokwazi le-Afrika iyenziwa njalo. Lokhu kumunyethwe ku-Nairobi Call for Action on Climate Change Finance and Development Effectiveness. Inhlanganiso ye-Oxfam ne-World Resources Institute kanye le ye-UK's Overseas Development Institute yasungula i-Adaption Finance Accountability Initiative ngomnyaka ophelileyo esebenza nenhlanganiso zikazulu emazweni athuthukayo ukuze akhangelisise ukuthi imali ephathelene lokuguquka komkhathi isetshenziswa njani. Ngingumadani Thomando, intatheli zindaba ye-Alertnet ngiseHarare.